Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwaka zomuhle ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kumfumfu 2024. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngike ngathi ngiyena lami ezidolo ngabona inhlanyelo sikhona andikhona ngobuningi bayo. Into njengani izwisi ubuhlungu ukuthi iyabiza kakhulu lapha emalini.
Abalimi bakhala ngokudula kwenhlanyelo kanye lokufelwa izifuyo besithi abalakho okokulimisa lonyaka.
Imali yanileyo ukuthi kholwe ngumbalisi i-1260. Nxa ababalisi benganikezwa imali leyo, yikho lapho esesizakhuluma khona ukuthi uhlonze leholo lombalisi liyadinga ukukhutshulwa kumbelekelo lukhonapho.
Izisebenzi zikahulumende zithi umqhatshi wazo udlala ngazo ngokuzikhwezela iholo nge-$40 kuphela. Silazo ezamasiko, ezokholo kanye lezemidlalo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Aseqalile amalungiselelo okulima ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe, inengi likhala ngokuthi alisoze lenelise ukuthenga inhlanyelo ngoba idula kakhulu. Abanye bakhala njalo ngokuthi abalakho okokulimisa lonyaka ngoba bafelwe zinkomo lamadonki kwaphela ngendlala. Ezitolo ezichiyeneyo koBulawayo, i-10 kg enhlanyelo yomumbu ibiza amadola kwele Melika aphakathi kwamachumi amathathu lane, $34, lamadola phose amane, $37, kusiya ngokuthi ilungiswa yiphi inkampani. Isaka le 5 kg lona libiza imali esukela ku $12 kusiya ku $20. I-25 kg ibiza phose ikhulu lamadola, $99. Kuthi i-50 kg yona ibiza i-$110. Izanusi zomkhathi zithi kukhanya kuza kuba lezulu elaneleyo lonyaka. Ukoma komkhathi nyakenye kuphehle indlala emangalisayo ehlasele abantu beZimbabwe abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million. Sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Nxa sithi siyalandelisa osokuke kwaphuma kuyimbiko kumbe kuyizixwayiso ezivela kuziphicamfundo kumbe izanusi zezulu, ziyazisa ukuthi lonyaka likhanya izulu lizaba lokho esingathi likhona okweneleyo kumbe kwezinye indawo ledlulise okujwayelekileyo ngesikhiwa bathi average or above average or normal or above normal. Lokho kutsho ukuthi kungumnyaka ongelandlala, umnyaka esiwujwayeleyo izulu liza kuna ngaleyo ndlela. Kodwa into abayixwayise kakhulu yukuthi izulu lakhona ngiyazothi kweminye iminyaka liyaliqale khonapho kubo 25 October liqinise sibi lokuthi abanye bephume bayehlanyela. Kodwa ngokutsho babo bathi hayi izulu elenelusa ukuthi umuntu abantu bayehlanyela balime lingaba kunyanga kaNovember. Hayi kathesi ngo-October, and then lizaqina sibili mhlawumbe kobo-December libe liningi futhi sokuqala umnyaka omutsha. Nxa besitsho kodwa bathi kuyathembisa ukuthi lingaba ngcono kulala umnyaka ophelileyo, but ngaphezu kwalokho lingcono linjalo kube yizulu eleneleyo kumbe elijayelwekileyo ukuthi sibe lalo nxa kungumnyaka omuhle.
Abalimi kuyini kahle kahle kumele babe bekwenza kathese masimini belungiselela njalo izilimo zikhona yini ongabaxwayisa ukuthi bazilime
ukuqathekile ukuthi umuntu ahlala zilungiselele iningi labantu sebeqalile ukuthi bathenge onhlanyelo bethenge umvundisi fertilizer lamanye nje ama chemicals izinto ezingancedisa ekutheni nqa sebelima izilimo zabo benelisa ukuvikela imkhuhlane lezinye nje izinanakazana ezingaphazamise masimini. So into embona ngani abalimi bengaqala ukuyenza, ngike ngathi ngena lami ezidolo ngabona inhlanyelo isikhona andikhona ngobuningi bayo, into njengani izwisi uhlungu ukuthi iyabiza kakhulu lapha emalini. Kodwa ke into yokuqala abalimi abangayenza ukuthi bahle bethatha isinqumo sokuthi bona lonyaka bazahlanyela inhlanyelo bani. Ngoba siyazi ukuthi minengi imhlobo yenhlanyelo, ukuthi uzahlanyela umumbu, uzahlanyela amabili, uzahlanyela inyawuthi, uzahlanyela indumba, uzahlanyela amakhabe la lento ezifana nalezo. So abalimi kufanele behle beqala ukuthi balungiselele inhlanyelo. Okwesibili, kusiya ngokuthi abalimi balima ngapi. Zikhona indawo ezivumayo ukulinywa zomile, ikakhulu nxa uzasebenzisa ama-tractor kumbe ogandaganda. So ke lakhona nxa kuvumeka siyaqwayisa ukuthi abantu baqala ukuphendula umhlabathi belime badiske kumbe bachobodise amagade ukuthi nje kuhlale kulungiselela ukuthi hayi nxa lingani liyena liyana elenele izulu abalimi bephume ngokuyahlanyela kuphela hayi ukuyaqalisa ukuphendula. So into engathi abalimi ngabe beyenza kathesa.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima.
The Voice of America.
Izisebenzi zikahulumende zithi azamukeli ukwengezwa kweholo lazo ngamadola angamachumi amane aseMelika, i-$40 ngoba incane kakhulu limali. Uhulumende usanda kwazisa ukuthi uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe ngemali yeZimbabwe eZimbabwe Gold elingana le-$40. Uthembise njalo ukuhlawula imali yebonus phakathi kukaLwezi loMpalakazi. Inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende ezitshiyeneyo zithi umqhatshi wazo kumele akhuphule iholo lazo ngesilinganiso esiphezulu ngoba izinto zidula kakhulu ezitolo okwenza zehluleke ukuselela imindeni yazo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ umnumzana Themba kuye moyo yena othi bafuna ukuhlawulwa imali ephezu kwe-$1,000.
Okokuqala ngifuna ukuthi sikunanzelele ukuthi ngoSeptemba lapha uhulumende usitshele wathi iziki uliwisile nge-40% emkambo wakhe uselithengisa idole lilodwa nge-25 ziki. Zukuzuku bakhuluma ngokuthi sebefakele izisebenzi imali, bafaka imali le ibe yi-$40 kodwa nxa isinikezwa izisebenzi zizathola iziki kusetshenziswa i-rate etholakala ebhenki. Singakhangela imali ebiholwa ngababalisi ngoSeptemba ingakawi uhlonzi, uzathola ukuthi i-$40 le abayikhulumayo ivele kayifiki uhlonzi lwemali eyayiholwa ngoSeptemba. Lokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende kakula mali ayifakileyo, kodwa i-$40 ligama elisetshenziswa ukutshontshela izisebenzi iholo lazo. Sithi thina imali eyaneleyo ukuthi iholwe ngumbalisi yi-$1,260. Nxa ababalisi benganikezwa imali leyo, yikho lapho esesizakhuluma khona ukuthi uhlonzi lweholo lombalisi liyadinga ukukhutshulwa mbelekelelo khonapho.
So kule minyaka likhala lisithi kumele liholiswe i-1260 kodwa uhulumende uthi kalayo leyo mali libona ngani zagcina iphumile yini
empeleni ntateli uhulumende engatshela abantu ukuthi kala mali uhulumende kade sibone enikeza izinduna izimoda ezibizeni imali esabekayo president uMnangagwa sake simbone nikeza abantu abagidikongonywa phambi kwakhe ama-$500. Ngezinye indlela imali ikhona kodwa ingeke yanikezwa izisebenzi ngoba izisebenzi zibalwa njengabantu abangaso banikazi belizwe. Phela nango kulesi-slogan esihlala sisizwa okuthiwa benebayo okutho ukuthi abanikazi belizwe ababalisi ibabenza impilo noma ngubani ngakho udlula eceleni kwambalisi. Emuva singabuyela le ntatheli uhulumende samtshela ukuthi basungule isikhwama okuthiwa i-educational fund esaphuma kunzira masanga commission recommendations. Imali elizweni ikhona singakhangela ukuthi igolide eligujwayo ilithium egujwayo anzakali platinum ingakanani kuyevumbuluka omunye umuntu uthiwa usethwele ama-KGs angaka wegolide abese sithi hayi mphambanisi le nithetha isikhwama esingayisizo akumalanga mangaki kobulawayo i-ecobank itshontshelwe kumbe ibanjwe inkunzi bathatha i-4 million. I-4 million phecelezi ingalingana le-30 yebhajethi yelizwe khonkhana kuya kutshengisa ukuthi imali ikhona.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ kasenelisanga ukuxhumana logatsha lukahulumende olubona ngendaba zezisebenzi zakhe. Zimbabwe kesingene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina amasiko
akwethu
owenze
usenziwe
manje nana amasiko akwethu
siyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube namhla ke ngixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu. Gobalanda kunjani bro?
Ngiyaphila Dube ngabe ninjani ngisindile
ngabe sikhulume ngosiko lolu lokwaba impahla zomufi ukwabiwa sokutheni nxa umuntu engabhubha khona
asikale ebantwini abadala singayikulaba abancane sizakhumbula ukuthi kunesikhathi sokuthi makuthe kwadlula owesilisa ephambi kwabo womusa kusala umfelokazi. Umfelokazi uba nesikhathi ma after ngemva kweviki kuba lento nto ingcekeza lapho sigezwa khona amakhuba lawathi asetshenziswa mhla njalo womngcwabo kuthiwa ingcekeza utshala lobuphekwabo 7 days kuyagezwa-ke amakhuba sezivalelwa lenjani impahla lapho ezivalelwa khona endaweni ethile usegqoka-ke imzino-ke umfelokazi esintini sakithi bekusiba i-1 year 12 months kube lo mbiso khona into ebizwa kuthiwa ngumbiso ebisenziwa ngesintu sakithi
yombiso
mhla wombiso lowo after 12 months sekhitshwa-ke izilo liyana sokuyachithwa-ke impahla ubaba walapha ekhawuthi kunenkomo zonke lezo zinto ezinqola kulezinto ezingaphumiyo ekhaya
singakafiki khonapho Gobalanda siyabona ukuthi kulezi nsuku abanye vele bakuthatha khonapho umuntu esanda kungcwatshwa sebehluthu nalokhu sebethatha lokho lalokhu siko lwangaphileyo
akuselisiko sokungathi mhlawumbe ngama-benefits yikho unanzelela ukuthi sebakunanzelela kakhulu abantu manje yikho sokusiba lezinto lezi okuthiwa ngamawini ukuthi umuntu usethiya ebhalile ukuthi wena usifanifani uzothatha lokhu usifanifani uzothatha lokhu ngoba sebekunanzelela ukuthi isiko selingathi liyaphuma kakhulu abantu sebesebenzisa kakhulu lezi zinto zama-western countries ukuthi umuntu engafa abasazili siyona izilo sokuyimvela kancane umuntu uhlangane lomfelokazi abasakwazi ukuzila umuntu wesilisa namhlanje ufelwe after 3 days sumbona selomunye ukuthi ungambona efakelela elembunyana elimnyama ukuthi uzilile abasakwenzi konke lokhu so abasazihloniphi impahla zomuntu khona lapho sefile khona lapho imoto sithethe sibangwa kunjalo nje kodwa ekuqaleni bekungekho bekungayenziwa lokhu bekusiba le process dube ebisenziwa until 12 months nale ngikhuma ngayo yiye kade senziwa Impasa singaphumile khalo bokuyaviwa kule impasa singaphumile khalo zifana lenqola amafuba bakuphume khalo kana kusala lendlali ifaya lapha ekhaya kwabiwa kanjalo kodwa akusayenzeki lokusungathola inqola isiphumile ekhaya iphuba seliphumile ekhaya kule nkomo ezingaphumile ekhaya uthole seziphumile inkomo ekhaya nxa uyaba uphazikhona ezinye kuthiwa ngezamadlozi inzalo yenkomo zenjana kaziphumi ekhaya makuyawuyelile
ye manje kulungiswa njani khona kugwabalana
yingakho dube unanzelela ukuthi manje siyazama ukuthi sibuyele muva sizama ukwenza ukuhambela zonke indawo sihambela izinduna sizama ukuvuselela amasiko sizama ukuzibonisa uzonazelela mthemba ukuthi nazakithi eziningi kathesi ngezisesencane zinduna ezisakhulayo zonke lezi ezingazuthi ngatho ukuthi azange zathola isikhathi sokufundiseka ukuthi fundise abantu ukuthi into lezi zihamba stage by stage zihamba kanje kanje so nokuthi kolokhala sizakuboxela konke le ndaba yokuklina iganga lentana ukuthi kule nyanga ukuthi kuyadojwa amaphepha kunjwani izilugu kuyathiswa konke ngayo izinduna zakithi eziningi kazikwazi ukuthi sihambe nezinduna ngakalathi sazesile etsholotsho leplanti le kugrampo sizama ukuthi sihambe nezinduna ukuthi sizama ukuthi zibuyise futhi bheke kubuyele muva sazi ukuthi indlalifa ngumuntu onjani unkosana ngumuntu onjani akunomuntu onjani.
Yes, siyakuzwa kakhulu kugobalanda kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye. Siyabonga kakhulu, silethemba lokuthi uzabuya futhi kolunye uhlelo ngesikhathi esilandelayo. Sibonge kakhulu gobalanda.
Siyabonga mfazi.
Hayi, yes, thathe leli thuba sibonge umnumzana Nkululeko Gobalanda Mate, ingcwethi kwezamasiko esintu. Silethemba lokuthi siyahlangana kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Olibhalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs. Kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalela Ndleya.
Ngiyabonga ukwamukelwa ku Studio 7. Ngiyabonga ukwamukelwa ehlelweni lanamhlanje. Nami bese ngibongela bonke abasebenzisana ne Studio 7. Nabanesifiso sempumelelo ye Studio 7. Ngithi ngiyanibingelela egameni leNkosi yethu uJesu. Namhlanje ke bazalwane beNkosi bathandwa beNkosi. Ngiphete incwadi yanamhlanje eka Makhosi esibili evesini lika 9 esiza thandazela kuyo bonke abantu abasemhlabeni noma bonke abantu abayizithandwa zikaNkulunkulu. Ifundeka kanje ke ivesi yanamhlanje siyoyifunda. Kwathi sebewelile uEliya wathi kuElisha, cela engiyakukwenzela khona ngingakasuswa kuwe. Wathi uElisha, makuphindwe kabili umoya wakho phezulu kwami. Nayo inkulumo yanamhlanje esiza cela, sicela impilo, sicela siphezulu kwayo. UElisha lo ngimthandile, ngimthanda imisebenzi yakhe edumileyo iBhayibheli lonke leli. UElisha lona sebewelile umfula, watshela uElisha wathi, cela okucelayo ngokukwenzela. Njalo siyayazi ukuthi uElisha wayemuntu owayethandaza impendulo ibuye khonapho. Nizakhumbula ukuthi kwakukhona ubaba wayethiwa nguNehemane owayephethe amasosha empi. Wafikelwa yikugula. Mayefikelwe yikugula, intombazana eyaseJerusalema eyayiphume eJerusalema eyayibotshwe yibo oNehemane yathi kuye, Nkosi, bengicela uma ungaya ezweni lakithi eJerusalema kukhona umprofiti ongafika akulaphe lokhu kugula oyikho uphole. Wathi uNehemani asambeni, wathatha konke okobukhosi naleyo ntombazana yakhitshwa ejele ukuthi asambe iyokhomba uElisha eJerusalema. Mabefika eJerusalema
bangene Jerusalem baya emzini ka Eliya. Emzini ka Eliya bafika bakhuleka. Mabe khuleka uEliya engazange azwe inkulumo ka Nehemia. Wathi yena mayependula wathi lo muntu lo ongifunayo makaye emfuleni lapha ayongena kasikhombisa uyophuma epholile. UNeheman wathanda ungathi uyangabaza kancane, yasondela intombazana yathi kuye, hamba baba uyenze into ekhulunywa ngumprofiti. Wavuma uNehemane waya emfuleni, wangena kasikhombisa, waphuma esencwaba inyama yakhe leyi ezandla neyobuso neyezibunu nomzimba wonke yaphuma, bathi yaphuma isifana neyomntwana ncam. Ngokutsho njalo ke siyabonga imisebenzi eka Eliya, ngokuba uEliya wayecela khona entweni ayicelayo enikezwa khonapho uEliya. Ngokutsho njalo ke ake ngicele sithandazeleni abagulayo, sithandazele nabantwana bezikolo. Siyabacelela Nkosi abagulayo abasemizini nabagulayo besezibhedlela, siyabacelela Nkosi ukuthi mabathole impilo. Siphinde sicelele nabantwana laba abazobhala ukuthi izibhalo zabo zonke iNkosi mayibe nabo, zihambe kahle. Ngokutsho njalo ngiyabonga. Sesivalani ke ngomthandazo egameni likaYise benendodana nomoya weyingcwele weNkosi yethu Jesu. Wasinikeza ukuphumula esasinganakho Nkosi. Ngegama lakho Nkosi, ngokusifela esiphambanweni, siyabonga. Alleluya. Amen.
Hawu sibonge umfundisi Richard Mvalela Nleya ngohlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo sixoxa lo wake wadla ubhedu emdlalweni wenguqu engunozinti weqembu lesizwe eleZimbabwe Warriors kanye lele Highlanders uJohannes Chuma. Wake wadlalela njalo iwange le Eagles. Nangu exoxalo Ezra Chisa Spanda we Studio 7.
Ube ngunozinti osezingeni eliphezulu esikhathi esadlala inguqu uJo. Asizweni imbali yakhe lokuthi igama lakhe leqiniso ngubani.
Abaningi bangazi njengoJohannes Chuma ngoba ebhodini babesehlile ukubiza Johane Johane. Babebona uJohannes elibala elilulu ukuliphendula. Ngazalwa mhla ka 16 July 1962 Empire Hospital eBulawayo. Ngakhulela eMpophoma ePatapata Flats. Ngafunda eMpumelelo Primary School. I-secondary ngayenzela eFilabusi.
Uthe esuka eFilabusi JT wangena uqembu labancane edlala iBulawayo Wanderers.
Yazitshintsha igama yaba iEagles kuma juniors. Upgrade ngadlala iFirst Team yeBulawayo Wanderers. Ngisuka lapho kuBulawayo Wanderers ngajoyina iWange. Wange ngadlala for ngathi iminyaka engu-4. Nisuka lapho ngase njoyina iHighlanders 1994. Lapho ngadlala khona isikhathi eside kakhulu.
UJohannes Chuma wayedlala kuhle kakhulu kubhozo wakwazi kwamenza wabizwa uzodlala iqembu lesizwe bedlala leDRC ngesikhathi somkhuhlane webhola ngo-1996. Uthi ngeke awukhohlwa ke lo mdlalo.
Ngakukhulisa ibhola lamsibili kakhulu senguHighlanders ngoba ngase nguprime time, so abantu nxa besitsho ukuthi prime time yawusezingeni eliphezulu. Ndabantu abanjengobo Rambo le Mesethi Sibanda umele uSinkiwano the late Klopas Idlolo may their soul rest in peace. Igame engiyikhohle ngandlala ku national team first team kule mkhuhlane we ebola. Ama professional players bengavunyelwanga ukuthi bebezodlala ngaphansi kwezinga le ebola. Ngahlohlwa 5 goals kodwa ngaba ngu man of the match, sidliwe 5-0.
UJohannes wathatha umhlalaphansi kwezenguqu kodwa waseqeqesha onozinti abancane.
Bengizama ukuvula i-academy yama-goalkeepers okuthiwa yi-JT Safe Hands Goalkeeper Training Masterclass. I-academy le ibhese koBulawayo. Yikho lapho engikhona labafana abancane engiqhuba labo into zebhora.
UJohannes Chuma ke lo umdlali wenguqu wakwaba lodumo olukhulu emsilayo kule viki kwezemidlalo. Ngithemba likholisile ingxoxo yethu igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda. America,
siziqibe ngehlandla lengoma zokholo. Lamhlanje sihamba lomculi kaMasikandi umqaphelisi Nyathi. Linsizwa idabuka eKezi kepha icula ikwele South Africa.
Bonani, salibonani, balaleli abahle, balaleli bohlelo, sizwe sihle, sizwe sakithi. Igama ngiqaphelisa ngibuya eKezi Maphisa, kulapho ezalwa khona, ngakhulela khona. Okwamanje ngilapha eGoli ngicula uMasikandi Gospel. Siyabonga kakhulu ukuthi ngibe khona kulolu hlelo. Umculo wami ngiwubiza uLuju Music, uma music combines iqathamiya umbhaqanga noMasikandi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala online ngabhala mqaphelisi, uzowuthola ku-YouTube, Apple Music nakho zonke nje izitolo za online. Uyawuthola umculo wami, umamele ingoma lapho, ushare, subscribe. Siyabonga kakhulu. Umculo wami ugqugquzela i-peace and love kumhlaba wonke. Ngakho nje ebantwini, masibambaneni, masithandaneni. Don't kill yourself, ungazibulali, musenkingeni, xoxela umakhelwane wakho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi.
Cela isapoti bantu bakithi, size kakhulu sikhulise isivaye emshadweni, emthimbeni, emcimbini eshiyeneyo, isinxuse. Siyabonga kakhulu.
Pelisinyathi esigqibela uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili. Abalimi bakhala ngokudula kwenhlanyelo kanye lokufelwa izifuyo besithi abalakho okokulimisa lonyaka. Izisebenzi zikahulumende zithi umqhatshi wazo udlala ngazo ngokuzikhwezela iholo nge-$40 kuphela. Kwanele Mthwaka zomuhle, asidibaneni njalo kuhlelo lunye kusasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Nkololo Gwana kwamatukandulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.